Ngingathi intelezo isikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangelalo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota zikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abangenelisiyo ukuvota nxa sikhangela njengalabaso abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abanathuba lokuyavota. Sikhangele labanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelisi. Okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani, ukuthi njengokuthi esingathi i-electoral environment, ukulwisana ukuthi into ze-violence, ukuthi umuntu engasuthisekanga ngokhetho kuyanele kulungisise njani, uyahambe siyahambe ekhothe siyakhuluma njalo lokuthi uhamba lokho esithi ngama-grievance handling procedures. Njalo sikhangele into yadike yahlupha kumthetho ezedluleyo udaba elokuthi impumela yokhetho ihanjiswa njani, ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye-announsa kusiyakhulunyiswana ukuthi ngubani owinile njalo ninjani, njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze yohluka ku-national command center lapha kumele announce khona. Ikakhulu nxa sikhangela ku-president sibona ukuthi bekunokunye ade kungahambi kuhle khonapho ngamafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa.
Kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini, kumbe lezi yane lalivele lixoxe ngazo seliziqoxile nje ukuthi zibe kulolu gwalo, sizaliqhubela abantu yini ukuthi belubale?
Senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale, ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangela izindalaka esibanqosileyo nabantu abamqoka nxa kukhangela indaba zoguqula umthetho zokhetho yiwo abantu thina sekukhulunywa ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawonye sibonisana lokho esingathi ngama-negotiations sinegoshi yethu ukuthi ukhetho lethu luhambe njani. Kungaye sikhangelana ngodaba lokhetho constitution ukufaka mgceke ilama-provisions amahle kakhulu not just ezimbabwe kuphela but u-Africa jikelele, okokuthi ngabe i-constitution yethu iyalandiswa ngabe ahula kukhonona okuthize. So thina njengebandla sikhangele ukuthi i-constitution ilungile kakhulu, kodwa nje umthetho okhambaneni nezokhetho i-electoral ethics kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kwi-constitution lokho esingathi i-alignment of i-electoral ethics ku-constitution. So thina ugwalo lethu lolu asiyinto ezintsha kakhulu but yizinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo, njalo lokuthi nasikhangela ukhetho ka-2018 kulama-observer missions ababevela ku-SADC, African Union, European Union bathe bebona ukuthi ukhetho ka-2018 bahanjiswa njani, basiyafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe lezimbabwe kumele lungisise izinto ezithize. So sikhangela ukuthi once imithetho leyo eminye yangkhona nje ingeni kakhona ikhangela twelve lokho esingathi ngama-administrative reforms, okokuthi ukusebenza kweveki yikho kumele kuguqulwe. Asemthetho omusha but ukuthi kuguqule ukusebenza kweveki ukuze kuhambelane lalokho okuku-constitution. So sizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze ihambela ngalokho okuseku-constitution. And then kube lalokho esingathi ngama-political reforms lokho okukhangela nje i-environment. Zakhathesi kulokukhona esinokuthiza ukuthi emakhaya abantu bancindezele isikafu, kulokwethusela sikwezinye indawo kulokukhonona ngendlela ukusebenza kwamabezinduna kumbe ama-osabhuku ekwethuseleni abantu, njalo kube le ndaba lelo ukuthi ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota loku umuntu ade befuna ukumthitha begcine bengamthithanga. Kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenzi ngayo yindlela efaneleyo ekhangela ebandela amalungelo